Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 25 kuNkwenkwezi 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili.
I am sick and tired of it. We have to act. And don't tell me we can't have an impact on this carnage.
Kulo wesilisa ovuke ubhova eMelika wadubula wabulala abantwana besikolo abangamachumi phose amabili 18 labantu abadala abathathu abagoqela umbalisi. Bonke kufe abantu abangu 21.
Ngabasozi bavume ukuthi i-official le emabhenki ifike khonapho.
Idola leZimbabwe selilahlekelwe luhlonzi njalo emkambo kahulumende ngesilinganiso esikhulu nxa liqathaniswa lemali yeMelika. Abazithi bazinkosi zamaNdebele bakhulumisana kubi ngembizo eqoqwa ngomunye wabo Estate House kobulawayo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulowesilisa ovuke ubhova eMelika esigabeni seTexas izolo wadubula wabulala abantwana besikolo abangamachumi phose amabili 18 kanye labantu abadala abathathu abagoqela umbalisi. Bonke abafileyo bangamachumi amabili lanye 21. Abanengi babikwa belimele njalo balaliswe ezibhedlela. Umsolwa uSalvador Ramos oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose amabili 18 laye udutshulwe ngamapholisa wafa. Uhlasele ngemibhobho esikolo semfundo yaphansi eseRob Elementary School wabulala abantwana abaleminyaka ephakathi kweyisikhombisa 7 kusiya kwelitshumi. Abanye babantwana laba bebesenza uGrade 2, uGrade 3 kanye loGrade 4. Amapholisa athi asaphenya. Izehlakalo zokubulawa kwabantwana besikolo labantu makhaza ngalindlela zibhahile eMelika. Ngeviki edluleyo kulosakhulayo omhlophe ozonda abensundu odubule wabulala abantu abalitshumi kwesinye isitolo esigabeni seBuffalo eNew York. Umongameli Joe Biden usole kakhulu isehlakalo sayizolo waxwayisa iPhalamende yeMelika ukuthi ipasise umthetho onqabela ukuthengiswa mahlayana kwezikhali. Nanka amazwi akhe.
I am sick and tired of it. We have to act. And don't tell me we can't have an impact on this carnage.
Sengidiniwe ngalokho. Lingantshela ukuthi akula lutho esingalwenza. Sapasisa umthetho ovimba ukuthengwa mahlayana kwemibhobho emikhulu. Izehlakalo ezinje zayehla. Wathi usuphela ukusebenza lowo mthetho zaqalisa ukuqansa. Akuqondanga ukuthi umntwana oleminyaka engu-18 angene esitolo ethenge imbhobho. Kubi. Uyisangaphi imbhobho ngaphandle kokubulala abantu? Abalungisa imbhobho bathola inzuzo abantu besifa. Kumele siphakame
singabavumeli.
Lawo ngamazwi kamongameli weMelika, umnumzana Joe Biden. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas umnumzana Rafael Mthombeni.
Sithithibele sibili sizwa ubuhlungu bona ukuthi imphefumulo engelacala nje imphefumulo futhi emncinyane ngoba laba ngabantwana abancinyane abakade bengena istandard lezi eziphansi o grade 1, grade 2, grade 3 kuseya ku 4 khona lapho. yibo labo abavileyo, yibo labo ababuleweyo. Into le eye kudubula le ingathi ixubene, mbona ngathi into le ingathi idabule ilizwe phakathi. Kulabanye abathi kufanele ukuthi sibe lempopho sizivikele, kulabanye abathi impopho kayingabi khona ezandleni zabantu.
Abanye bathi ukubulawa mahlayana kwabantu ngemibhobho lokhu kungaqedwa kuphela nxa uhulumende engalawula ukuthengiswa kwemibhobho, i-gun control ngesiNgisi. Wena ulubona njani lolu daba?
Ye, kungenzakala, kodwa ke ngibona ngathi sokuphuzi ngoba impopho yona ngokwayo ivelisikhona ngale ngale kwe-gun control. So ke ungakontrola ngapha ukuthi uthi nxa ngizathenga mina uqala ungibuza isitupha, umbuze lapho enhlala khona, ungibuza buza imbuzo ethize. Kodwa vele imibhobho yona ivelisikhona khona. Enxenye kusiya ngokuya sizakuzwa ukuthi umfana lo uthethe ngapha umbhobho wona lo adubule ngawo abantu bona la. Uzafica ukuthi enxenye ngumbhobho wangekhaya kumbe ngumbhobho ahambe esitolo bafika bambona uthi kalacala lokuthi ehluleke ukuba lo mpopho, bamqhubela umpopho lwana yona lo sewusebenzise ukubulala abantu. Kuvele into le ixubene sibili kakhulu kakhulu ukuthi kulalaba futhi abakhulu abalobhayo abalobha ngempopho labo ukuthi impopho kufanele ukuthi ibe khona, bafaka izimali ezinkulu ukuthi khona abantu bathole impopho kalula. So ke ukuthi le indlela yokuthi kwenziwe i-gun control ngibona ngathi kuyitaski enkulu kakhulu, kungakhathalekile ukuthi nguphi uhulumende ongangena. Yikwe ngubonayo baba Nkomo, angiboni sibili ukuthi kule solution esegcekeni lokho.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika, njalo uhlaziya ezombusaswe. LeZimbabwe liwile njalo ngesilinganiso esikhulu emkambo kahulumende izolo. Ngeviki edluleyo idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu amabili alamachumi phose ayisithupha $258. Kodwa iReserve Bank of Zimbabwe yazise izolo ukuthi idola leMelika elilodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu phose amathathu $290. Emkambo wensitha idola laseMelika lithengiswa ngamadola eZimbabwe asukela kwangamakhulu amane $400 kusiya ku-$500. Ingcweti kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ukulahlekelwa luhlonzi kwedola lakuleli kutsho ukuthi intengo lazo zizakhuphuka.
Into ekhona ukuthi imali yangaphandle kwelizwe ilemisika emibili lapha eZimbabwe. Uzananzela ukuthi nxa uyibhenki elikhulu iReserve Bank nxa bengasavumanga ukuthi i-parallel market imali umsika omnyama uhuke udonse intengo yedola labo elisebank, laba abadinga imali bazagijimela ngaphandle ngoba kutsho ukuthi abathengisa imali baye bethengisela ngaphandle emsikeni omnyama.
Emkambo omnyama okhuluma ngawo baba Ngwenya, i-rate yakhona iphezu kwe-400, kulapho esiya khona yini nge-official exchange rate le?
Kabasozi bavume ukuthi i-official le ema-bank ifike khona ngoba umthetho wabo yena umthuli ncube lo manguja, bathi bona bazama ukuthi bafake intengo eyangaphandle bayifake phansi. Abafanele bakwenze ukuthi bathathe imali eningi ku-reserve bank bayigcwalise emsikeni benzele ukuthi kube le competition. Abasozi bavume ukuthi imali yase-bank ikhwele ilandelana lomsiko omnyama, zabalayo imali yakhona.
umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezeno tho. Abazithi bazinkosi zamaNdebele sebephoselana aqatha phezu kwembizo eqoqwa ngomunye wabo umnumzana Stanley Raphael Khumalo ngempela sonto esigodlweni seState House kobulawayo. Umnumzana Khumalo uthi uzasuka kwele South Africa ngomgqibelo ekhokhela udwendwe lwezimota zezizalwane seZimbabwe ukuyabamba limbiso. Kodwa ophikisana lobukhosi bukaStanley umnumzana Bulelani Khumalo laye okuthiwa uyinkosi yamaNdebele uthi okwenziwa ngusowabo akukho emthethweni njalo uxwayisa abantu ukuthi bengamlandeli. Lokhu ngokwakuqala ukuthi ababili laba baphikisane emphakathini. Ngomgqibelo bekulombuthano eBerea Park kwele South Africa lapho uStanley Khumalo atshele khona isizalwane sakuleli ukuthi ufuna kuvuselelwe umbuso wamaNdebele ngemva kwalimbiso. Ngemva kwalokhu uthi uzagcotshwa ukuba yinkosi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo umnumzana Justice Moyo.
Abantu bayahlanganela eCentenary Park kobulawayo kulapho kuyahlanganwa khona abantu sebesiya lapho kuyaqala khona umsebenzi omkhulu ozohamba uzuye phelela eState House. Abantu bafuna inkululeko umsasazi, abantu sebehlukumezeke kakhulu, abantu sebefuna ukuthi babuyele esizweni sobukhosi bekuthiwa yinkosi. Njengakudala azange sike sizwe kudala ukuthi kwaba labantu abaye bahlupheka ngalendlela for 42 years abasebehlupheka endlela asebehlupheke ngayo azange sizwe kwenza ukuthi kuyakwenzakala into ezifana nalezo kusabusa amakhosi.
Uhlelo lwakhona luzahamba njani ngemva kokubuthana eCentenary Park? Siyazi ukubana eState House kulamasosha, azalivumela yini ukuthi liyengena khona?
House yebo siyazi ukuthi kulamasotha agadi State House msakasasa, kodwa ke iState House indawo yenkosi, indawo yesilo lapho isilo sesiyakhona. Konke msasazi kuzazenza mangabe sekufika khona ngale ukuthi kwenzakalani kusazoyenziwani, hayi asilakho okuningi kodwa kuzozenza mangabe abantu isilo sesifikile khona ngale. Bayakwazi lokhu ngoba izincwadi zahamba ezahanjiswa yimi laso isilo umzilikazi wesibili esasihambisa incwadi lezo zazihambisa embassy yeZimbabwe lapha eSouth Africa. So bakulindile lokho, bayakwazi into abayaziyo leyo msasazi.
Manje lena lithini ngokuthi kulabanye njalo abathi kulenkosi uBulelani Khumalo abathi bona bahambelani lenyathelo lelithathayo leli, lithini lina ngakhona?
Msasazi angike ngize ngikwazi ukukhuluma ngomunye umuntu noma ngenye inkosi engingayaziyo mina. Mina ngizokhulumela ngikhulumela inkosi eyagcotshwa phambi kwesizwe eyagcotshwa sibhekile.
Manje labo abathi inkosi isilo ngesakotshuma lithini lina ngakho?
Khona kunjalo impela msasazi ukuthi inkosi yayisebenzisa isibongo sakotshuma. Sonke siyakwazi kahle kahle msasazi ukuthi ebukhosini kuyafiwa, njengoba sisazi imbali kalobhengula ukuthi lobhengula ubukhosi wabo uthatha njani, ebulala umfo wabo uhlangabeza ethi uvikela isithunzi sobukhosi. Yikho-ke okwayenza ukuthi isilo ekuqaleni sibizwe ngothuma ngoba ngabantu abahamba bayafihlwa.
Umnumzana Justice Moyo yisikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo omunye walabo okuthiwa yibo inkosi yamaNdebele. Uhulumende uthi ukuhlelwa kutsha kwezigaba zabameli bephalamende ama-constituencies kulungiselelwa ukhetho luka-2023 kuzasungulwa ekuqaleni kwenyanga kaNhlangula kuye phela ngoMpalakazi. Indawo zelizwe ezigoqela idolobho lakobulawayo iMatabeleland kanye leMidlands zikhangelelwe ukulahlekelwa ngama-constituencies ngoba bebalutshwana abantu ababhalisele ukuvota. Uhulumende uthi abantu bengabhalisa kuze kuyefika ekupheleni kwalinyanga ukuze amanani abo abalwe lawo kuhlelo lwe-delimitation. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Lanxa sinazedebo kanti izekhiye yabuya lapha phansi ebantwini ngomkhankaso lo kuthiwa yibuch okwamahlandla amabili, kodwa nxa sinanzelela abantu abathe barejista number lokhu phansi besibona ungathi ngake uyavuma izekhi ngake iyananzelela ukuthi kule programu le yokuthi athize isithupha ezafrika kuze kuyofika uSeptemba eyaqalise emuva we-registration ye-voters registration. So-ke bekhwaya besikhayela ukuthi alibo uhulumende lezekhi bakunanzelela ukuthi abanike abantu ithiwa bona abantu abasha abasathatha izithupha wenze thelete ethi izithupha babe amathuba futhi amahle kubana bayiqhubeke registered to vote abale dilemesi sibona ngathi kade abantu sebejunyiwa ngoba abantu abaningi bahlutshwa izithupha kuqala. So ke sibona ngathi umumo lowo uzenza ukuthi ikakhulu kwezindawo kakhulapha kobulawa le magebelele sigcine ngxenye esiluze amasisi ama-constituencies because abantu abaningi kade besadinga izithupha. Usibona ngathi benjealazi lonke ukuthi ngalandela izithupha ngoba le ndaba leyana egugura wundi i-affect abantu. Sozananza ukuthi abantu abaningi kade sebethela amathuba okubana bathele ezo zithupha but nxa sokuvala sibona ngathi hhayi kuvalwe masinya kakhulu.
Ye, kodwa siyibonile izekhi isithi kulohlelo lokuthatha incwadi zokuzalwa lezithupha olwandulela olokubhalisela ukuvota kungabe kungasizanga lokhu yini?
Kwasiza kodwa akusizanga kakhulu ngoba ungananzelela laba abathatha izithupha ngoba ama-ministries amabili athiyene i-program ezihamba zithiye labana abantu babele namba ababezifuna ngelanga befike bethe ngaye hayi sifuna 100 kuphela abantu endaweni ethile lapho kuthatha khona izithupha khona khona sibona ngathi kwenza ukuthi abantu abadinga izithupha abathole izithupha bebalitshwana so kuthi nxa sebethethele lezo zithupha futhi sebeqhubeke kuye abe bebethe ukuvota labo balitshwana. So ke kwanceda kodwa kakufikanga esigabeni ngoba saze satho ukuthi aluba uhulumende yanazela imiso formasiyes ngapha la abathatha izithupha babe-register ngaba lokunanzela ukuthi bangabile limit bavumela abantu bathathe kumbe yi-200 no-500 ngoba kwakuthiwa i-bleach manje i-bleach inga futhi ibuyiqhubeke isinqonda abantu futhi hayi asifuna 100 sokufaka phela kwabe kusozala komsithe. So kwancela kodwa kungedanga kakhulu yikodwa sithi hayi njengoba lolu hlupho lwezithupha loku luqhubeka angabavulela kwancane baluyaqhuba kuseptemba ngenxa yebazo bavala sengo-August ukuthi atlisa abantu sebengaqaizidimilation ngoba kathesi hhayi sibona ngathi kube ngoze ukuthi singalahlekelwa amanye ama-constituents.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Zimbabwe namuhla limanyana lamanye amazwe aseAfrika ekunanzeni usuku lweAfrica Day kodwa akusilo kefu. Usuku lolungo lokuthakazelela ukusungulwa kwe-Organization of African Unity ngomnyaka ka-1963. Lumanyano usubizwa ngokuthi yi-African Union. Sibuze incwadi kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube ukuthi lubaluleke kanganani lolu suku.
Leli langa liqakatheke kakhulu embalini ye-Afrika. Kulilanga okumele sonke sikhumbuzane ngalo injongo yempi yenkululeko ayeZimbabwe kuphela kodwa iAfrika yonke jikelele ukuthi kwakuwukuthi sibe lokhetho olukhululekileyo abantu bezikhethela kungabi lamaphathi avinjelwa ukukhampeyina ukuthi kungabi lendlala eAfrika kungabi lobuyanga kungabi lokusweleka kwemisebenzi. Injongo kwakuyukuthi abantu bakhululeke kuhlonitshwa umthetho kuhlonitshwa amalungelo abantu. iAfrika mhlaka 25 May 1963 yathi amanyathelo awukukhululeka hayi ukukhululeka kuphela kube lungu kodwa ikhululeke njalo kuma-dictator abantu abamnyama asibusa namhlanje. Laba basezihlalweni ngokungafanelanga bengangenanga ngokhetho olukhululekileyo baphikisana lalolu suku lenjongo ze-Afrika kumele khona lokho kulungiswe.
Ikundaba zokulondoloza umbuso okhululekileyo lo kuhlonitshwa kwamalungelo ezwekazi le-Afrika, i-African Union kumele idlale ndima bani kahle kahle.
I-AU ilamandla ewaphiwe ngamazwe e-Afrika kukhona okunye engenelisa ukukwenza njengamanje. Angeke iguqule umbuso weZimbabwe isuse ifake omunye kumbe iguqulelwa umbuso ifake omunye. Imfitshane kulokho isadinga ukuthi iphiwe amandla okuza kwenza ukuthi ikwazi ukusebenza ngendlela ezaletha i-democracy, letha ukhetho olukhululekileyo, letha inkululeko e-Afrika. Ngalesi sikhathi bekungafanelanga ukuthi kube khona abantu abasancindezelwe ngabanye e-Afrika ngokohlanga, ngokomhlobo, ngokolimi abalukhulumayo. Kodwa yikho esikubonayo e-Afrika ukuthi kwakhitshwa abantu ku-racism basebefakwa ngaphansi kwe-corruption le-tribalism. Yikho kubanga izimpi e-Afrika, yikho kubusibuyisela emuva, kusamele kulungiswe lokho, kufakwe kube injongo yokuqala phezulu ye-African Union ukuthi akukhululeke wonke umuntu e-Afrika kungakhathalekile ukuthi ukhuluma luphi ulimi. All of us sikhululeke. Ngaleyo ndlela kuzalunga izinto zonke.
Umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. INews Day ithi iConstitutional Court inqume ukuthi iminyaka yokuba umuntu abe lelungelo lokuvuma ukuya emacansini, i-age of mutual consent ngesiNgisi, isiqala umuntu eseleminyaka phose engamatshumi amabili 18. Linkantolo yenyusele iminyaka isuka kwengu-16. I-Chronicle ithi osaphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Constantino Chiwenga usethumele amazwi entuduzo emulini yenduna yelupane uChief Mabhikwa obhubhele engozini yemota ngesonto. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Yes, Studio 7, Studio 7. Linjani? Linjani basakazi bethu lisakaze la indaba ezingathatha ihlangothi. Hayi, siyazizwa mpela, siyazizwa ezenzakala eZimbabwe, siyazizwa. Hayi, khona kunzima. Khona kuzima kulela lizwe leZimbabwe lana. Kusazothatha isikhathi ukuthi ilungiselungisabo sabantu abanjabo emasonto mnangako. Hayi, kusazothatha isikhathi impela ukuthi lizwe lelana lilunge. Uqala umntwana akafundanga lo muntu. Yinto yokuqala abantu kumele bebeyazi umntwana akafundanga. Wako wambona ngapha upresident olelizwe labantu abahluphekayo ohayi ndiza. Ehambe i-1 leyo ndiza, indiza leyo ibiza $1 million. Kude kithi kuhayi ndiza ebiza imali engako ehambe yedwa, ehambe into esingelangqondo nje. Futhi lesi sikhathi lengawo, sisikhathi 2023 hayi, kumele ukuthi abantu bebone ukuthi bavota ngendlela eqondileyo. Kumele babone abantu ukuthi bavota ngendlela eqondileyo. Iphathi leyiphumi lehluphekisa abantu liphathi. Gcwa abantu bagcwele amazwe nxa iphathi leyezanupf.
Linjani balaleli abahle kuStudio 7, lonke ngiyalibingelela abezanu, abezaphu, abemthwakazi, abeCCC CCC bandla elihle, meleke ibandla elihle CCC Yellow Movement. Ngithanda ukuthi ngitsho ngestrike lesesenzakeleyo ukuthi hayi silitshayela izandla abafundi bema-universities, kodwa lathi ke silahle phansi ma-teacher abangazange behambe kustrike, bazali abangazange behambe kustrike, ngoba istrike lesi besisinceda kungase nani izanomina abazikhukhumize bethu abantu abastrikanga. Inkinga nansi, istrike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized, kodwa nyakwazi ukuthi ezinhlizweni zethu sistrikile ngobuningi, ngoba khayela nini emadorobheni kuhamba abemsebenzini abalutshwana. So istrike besingasebenzi, kodwa lanxa kunjalo ezinhlizweni zethu sistrikile, bengagijimela ukuyabhala kumaphephandaba bethu abantu abastrikanga, abantu balandelile ilizwe, abalandelanga ilizwe, abantu azange bejabulele ukuhlala emsebenzini, bahambile ye ngezinyama, kodwa ngezinhliziyo zonke besistrikile, ngoba liyasifosa lifaka amabhiza omlilo. Kuze kungikhumbuze umprofeti weBhayibhelini u-Isaiah, linabantu bezanu. U-Isaiah uthi yena lithembe amabhiza omlilo, izinqola zenzokwethusela abantu abampofu, lithembe imbhobho yenu njengoba beselikhiphela amabhiza lezinja. IZANU-PF isiyehlulekile since 1980, ababusi bayo sebeze befana loNebukadnezar. UNkulunkulu uzondile, uNebukadnezar wadla utshani for 7 years.
Divuka njani, nivuka njani, nivuka njani, baka Studio 7, siyabonga mpela, ngohlelo lonoluhle kangaka, olusisendele izindaba, siyabonga mpela, likhuluma lo patience, khuluma lo patience, nisebutwane Haburoni, likhuluma lo patience, nisebutwane Haburoni, siyabonga mpela, ngosekelo luhle lwenu, siyabonga mpela, olusisendele izindaba, siliza sazisa, ngwenza kala, yelizweni lethu.
Salubonani ku Studio 7 okhuluma uJay Moyo engajabula le audio mayifundiyo siyezwa labakhulumayo lapha lo baba lo othi abantu abangavoteli TCCC yena akakwazi ukubiza le gama elithi TCCC so uthi abantu abavotele imthwakazi angakwenzi yena akavotele yedwa imthwakazi imthwakazi thina siyibhekile ukuthi sekudene ukuthi ngawina lapha nje asingathuthi chukela imali ngena kwakho baba ebusu sithi lakithi liyangena lilethwa imthwakazi so sicela ukuthi kungene iphatheza ancedisa wonke umuntu waseZimbabwe not ukuthi usitshele ukuthi ufuna ukuncedisa emandebele thina sifisa ubandlululo elizweni ubandlululo lingekele usilethele lutho elizweni so yekela ukuthi udonsela abantu endaweni yakho engeke iwine asisafuna ukudlala isikhathi asisekho la umuntu omdali ubekele lo lo baba lo unhlanhla mahlangu lo yaselubhama khathi ngusobhuko njani obalekelizweni lakhe esiyaphandle Francis Town ngaphuthi ngusobhuko abantu bamelwa mbani kholela ubhama sokuzima la ubuyelanini emakhaya malilile ezikhundla ngathi
Salubonani basakazi nani balaleli beStudio 7 ngofile uqinisa lo khulumayo waselubhane eJabiwa eGhana. Ibalaleli nani basakazi nje beStudio 7 into elandwe ngumnankagwa kunye neqembu lakhe leli cabinet yakhe lesizalindi. Ayikho nje bazivakashele nje bayakwenza ngazi noma bayakwenza ishopping noma bayakwenza window shopping ngoba akunanto nje ephathekayo abazoza nayo. Kuphela nje ukuthi bazihambele nje ngabe ithanda uhamba ngoba akekho noma ethu eyabiza abantu ukuthi bazo investa eZimbabwe akekho umuntu ongathatha imali yakhe ayifake edesert ngoba eZimbabwe lamhlanje umthetho wakho uyakhiwa kusasa uyadilizwa ungaqedakala ukuthi kade udilizwa ngayiphindlela udilizwa kanjani kade wona uzi wakhiwe kanjalo bewakhiwe ngayiphindlela bebewuhlalele kanjani bewakha lo mthetho eZimbabwe ngoba imthetho yakho yonke is temporary yonke nje into yakhona eyenzakalayo is temporary ayikho into epermanent eZimbabwe eyenzakalayo
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318 Siziphethe ngezivela kwamanye amaswe. I-Voice of America ivika ukuba umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi amazwe angelani lempi yakwele Ukraine asithwele nzima ngomthelela wezijeziso ezetheswe ele Russia. Umsakazo munye uthi ugatsha lwemelika olubona ngobudlelwano balelo lizwe lamanye amazwe olwe-State Department luthi imelika ayikaguquli indlela ephatha ngayo ele Taiwan ngemva kokuba umongameli Joe Biden ecunule ele China ngamazwi akhe okuthi bazangenela ngezikhali bavikele ele Taiwan alubana lite lahlaselwa ngele China. Sikhangele ebezihamba phambili. Kulo wesilisa ovuke ubhova eMelika wadubula wabulala abantwana besikolo abangamajumi phosi amabili 18 labantu abadala abathathu abagoqela umbalisi bonke abafileyo bangu-21 Idola leZimbabwe liqhubeka lilahlekelwa luhlonzi emkambo kahulumende nxa liqathaniswa lemali yeMelika. abazithi bazinkosi zamaNdebele bakhulumisana kubi ngembizo eqoqwa ngomunye wabo Estate House kobulawayo. Kwadele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.